siyabonga mavela silo Chris silichona njani mthwakazi omuhle siyalamukela ku studio 7 ngomvulo mhla ka 22 ngoncwabakazi 2016 silethulela uhlelo lwezindaba zeZimbabwe sisakaza sise Washington DC Hola mukela emweni ngenjabulo nguntungameli inkomo endabeni zethu lamhlanje
kukhona okungenziwa xa kule drought ikwezama kubafundisa konke hayi lingalahli themba ngoba izola lisananga even izola lingasananga kukhona elingakwenza kulezifuyo lingazivuya njalo kulama crops elingawalima avumayo indawo engela zulu sekho esizama kufundisana labo ama farmers lama students
Umbukiso wezokulima oyarare agricultural show usungulwe lamhlanje kubukisa amabhizimusi aphathelane lezokulima izifuyo lokunye.
I-Electoral Act lay izeke kayila ndaba layo. Kukhona sibili okukhanyayo lapha e-Executive Chairmanship u-Chief Justice Rita Makarao laye ngu-chairperson we-ZEC njalo lapha ebenchini laba majaji ukhona
apa mabandla alithumi lasishiya kalombili aphikisayo bathi baqoqa ukutshengisela bekhankasela inguquko emithethweni yezokhetho kwezemidlalo sizalethulela impumela iye Premier Soccer League kanye lokuqitshwa kwemincintiswano wama Olympics eRio kwele Brazil zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela Umbukiso wezokulima oyarare agricultural show usungulwe namhlanje kubukisa amabhizimusi aphathelane lezokulima izifuyo lezilimo ezichiyeneyo Kuviga uMark Peter Ntambe.
Lumbukiso uvule amasango awo kuZulu lamhlanje ongena ngabantu abalutshwana njengokuvame ukwenzakala kulanga lakuqala. Kubukiswa izilimo lezifuyo ezigoqela izimvu, inkomo, ingulube, inkukhu, amadada, ongalukhuni, imvundla lokunye. Amakolishi emfundo yaphezulu emandebeleni athathele phezulu leli thuba ekhuthaza ukusekelwa kwezokulima ngokunikeza imfundo ezwayo kubalimi. Umnumzana Thapiwa Gumbo weGwanda State University uthi ekolishini lakhe bafundisa ezokulima lezokwemba ethi abantu kabaqhelise imfundo yabo kwezokulima ukuze bathuthukise ilizwe noma kungaba lokoma
Nge-drought ekhona yebo kungabe kuyinto ehluphayo yama farmers amaningi izulu lingasabuyi but kukhona okungenziwa xa kule drought ikwezama kubafundisa konke hayi lingalahli themba ngoba izola lisananga even izola lingasananga kukhona elingakwenza kulezifuyo lingazivuya njalo kulama crops elingawalima avumayo indawo engela zulu sekho esizama kufundisana labo ama farmers lama students
Umnumzana Zwelithini Dlamini weLupane State University uthi ikolishi lakhe lalo liqakathekisa izifundo zokulima ikakhulu amabele.
Thina sispecializa nge-semi-arid agriculture kumbe agriculture in semi-arid regions. Sikhangele kakhulu ama-small grains. Esibone ngathi ayavuma ukuthi alimeke endaweni esikuyo ngoba kuyachisa kakhulu. Nomhlabathi wakhona lichebe-chebe ngakho size lapha lama-experiments atshengisa izilimo ezivumayo ukuthi zilimeke kule indawo esikuyo eMathabeleland North lakwezinye indawo ezilomkhathi ofanayo ezweni lakithi leZimbabwe.
UDlamini uthi iLupane State University ebilokhu isebenzela kobulawayo isilungiselela ukuthutha ukuze iyesebenzela khona eLupane.
Sithanda ukubazisa abantu ukuthi isakhiwo lesi esilisibonayo estanding sethu sikhona ngale eLupane eMathabeleland North lapho esesirelocate khona kusho ukuthi izisebenzi eziqhakathekileyo mhlawumbe ezinkulu euniversity sezisebenza zikhona le eMath North.
Izabelo zeMandebele nezidibana lodubo lokungani kuhle kwezulu zidume ngemisebenzi yokufuya. Abantu beZimbabwe banikezwe amapulazi phansi kohlelo lokuhlalisa abantu kutsha kodwa iningi labo alilalwazi olwenelayo kwezokulima noma abafisa ukuzama ukuziphilisa ngalo msebenzi. Uhulumende weZimbabwe uthi imisebenzi yezokulima iqathekile kakhulu njalo yiyo engavuselela umnotho welizwe ingaqhutshwa kakuhle kuleli lizwe. Okwamanje ilizwe libhekana lendlala osokubangela ukuba ilizwe lithenge umumbu kwamanye amazwe. Ingcitshi zithi udubo yikusilela kolwazi kulabo ke abanikezwa amapulazi abaqhuba ezokulima kunye lokusilela kosekelo lwemali yokuba bethuthukise imisebenzi yabo ngendlela ezwayo. IHarare Show iphela ngomgqibelo kuyona le iviki. Ngimele iStudio 7 eHarare, nginguMark Peter Ntambe.
Isaziso eziqhakathekileyo senguquko enhlelweni zeStudio 7 kusukisela ngomvulo mhla ka 29 Ncwabakazi 2016, umsakazo wakho weStudio 7 uza kuma ukusakaza ngolimi lwesiNgisi. Loba kunjalo, indaba eziphathelane leZimbabwe ngalolu limi zizaqhubeka ziphuma kunhlelo zeVOA English to Africa ezithi Africa News Tonight ngomvulo kusiya ngolwesihlanu, kuthi ke le Nightline Africa ngomgqibelo langesonto. iStudio 7 izaqhubeka isakaza ngesiNgisi kuhlelo Live Talk lona osoluqheliswa emsakazweni weradio ukuze lube lihola elilodwa, hatshi ingxenye yehola obekuyikho khona kathesi. Lizaba lakho ukuqhubeka lithola indaba zesiNgisi ebulenjini beweb. Sizaqhubeka sisakaza ngesishona langesiNdebele ngomvulo okusiya ngolwesihlanu okwengxenye yehola ngalimi lunye, futhi ngomgqibelo langesonto lalo luqheliswe lusiya njalo kungxenye yehola ngalunye. Ukuze lithole amagaga sesisakaza kiwo, yanini kuwebsayithi yethu ethi www.voashona.com loba ku www.voaindebele.com. Uhlelo lwesishona lolwesiNdebele lusakazwa nsuku zonke kusukisela ngo-7 ntambama kusiya ngo-8 p.m. kumagagasi athi 15460 6065 4930 shortwave laku 909 mediumwave. Uhlelo lwe-Live Talk lusakazwa kusukisela ngomvulo kusiya ngolwesihlanu ngo-8 ntambama kumagagasi awe 6065 15460 U shortwave laku 909 mediumwave. Inhlelo ze-VOA English to Africa ole Africa News Tonight ngomvulo kusiya ngolwesihlanu kusukisela ngo-8 ntambama kusiya ngo-8:30 kumagagasi athi 6080 155080 laku 17530 ushortwave. Uhlelo lwe-Nightline Africa ngomgqibelo langesonto kusukisela ngo-8 ntambama kusiya ngo-8:30 kumagagasi athi 909 le 4930 medium wave.
Abamabandla alichumi lasishiya kalombili aphikisayo bathi baqoqa ukutshengisela esitaladeni bekhankasela inguquko kumithetho ephathelane lezokhetho. Kubika uMavis Gama.
Lokhu kuvezwe ngabakumanyano we-National Electoral Reforms Agenda NERA lowe Coalition of Democrats Code emhlanganweni wokulungiselela umkhosi wokufola okhangelelwe ukwenziwa mhla ka 26 Ncwabakazi owenzelwe eRockwood Christian Center eseHatfield. Lokhu kutshengisela ngokwakuqala embalini yelizwe ukuqhutshwa ngabamabandla aphikisayo emanyene nganjongo yinye. Ayakhalaza phezu kwesimo semithetho elawula ezokhetho njalo efuna inhlanganiso ebona ngezokuqhutshwa kokhetho yeZimbabwe Electoral Commission ZEC isebenze izimele. Omunye walezi nkokheli umnumzana Rodney Takaruza weTransform Zimbabwe uthi bakubone kumgqoka ukuba bamanyane.
Kuzaba lokukhulumisana, but kuzaba lokukhulumisana sibili after idemo isiphelile ukuthi kube le coalition.
Ethi khona bezohlala phansi bexoxisana phezu kokubunjwa kwalo manyano ngemva kokutshengisela okukhangelelwe ukwenziwa ngolwesihlanu.
I-Electoral Act lay izeki kayila ndaba layo. Kukhona sibili okukhanyayo lapha e-ZEC chairmanship. U-Chief Justice Rita Makarao laye ngu-chairperson we-ZEC njalo lapha ebenchini laba majaji ukhona nguye ubhosi wangkhona, njalo indaba leyi ayifunakali ukuthi ibonakale isenzakala lapha.
Abamabandla la bathi bazoqhubeka ngokufola lanxa belokhu bengakayitholi impendulo yamapholisa. Bemelele ukuthi amapholisa engabavimba bazahle balukhweze udaba lwabo edalela phezulu ele High Court. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, nginguMavis Gama.
uZulu seveze imbono etshiyeneyo phezu komanyano osukhona phakathi kwebandla elikhokhelwa ngunkosikazi Joyce Mujuru eleZimbabwe People First lelikhokhelwa ngumnumzana Tendai Biti elePeople's Democratic Party. Ibandla likaBiti lazise ngomgqibelo ukuthi alisoze lincintise kukhetho lokudinga umongameli ngo-2018. Ngoba selivumelene ukuthi lisekele unkosikazi Mujuru. Lokho kuvezwe ngumsekeli kaBiti, umnumzana CMC Pepa Nkomo, emhlanganweni owenziwe ngumjuru eBinga. Lanxa abaningi besithi leli linyathelo elihle, abanye ikakhulu abebandla lezano PF bathi umanyano lo ngamadlwane. Ukuhlaziya lolu daba sixhume incwethi kwezombusazwe umnumzana Dumisani Nkomo.
Ibona nje nxa sikhangela singathi ngesiko ngabathi yiprincipe, kuyinto enhle ukuthi amabandla athekisana lohulumende kumbe lebandla lezanu p f ukuthi babe lo muntu oyedwa nje ozancintisa ukhetho as a principle ku-right. Engxenye ukuthi umjuru sokuzaba ngenye into, kodwa as a principle ku-right ukuthi kube lo muntu oyi-one ozancintisa ngokhetho luka-2018 kodwa kade kube lesikhathi ukuthi ukhethe omunye umuntu engangaso mjuru, ngoba nxa sikhangela isiza sibili umjuru kakakhulumi ngendlela eqinileyo echothoza izanupiefu kakhulu ezinye into ezenzakala ngama-1980s lendaba ze-corruption ezenzakalayo as well. So mbona zaninkingi khonapho kodwa sekubenze kahle.
Ngezinye indlela ubona ngani inhliziyo kankosikazi Mjuru lokhu ikuzanupiefu?
Mbona zani asonhliziyo nje, mbona zani yindlela kumbe inhlala yenza yezanu, ngoba izanu aso political party nje, aso bandla lombangazwe nje, kodwa inhlala yenza indlela abenza ngayo izinto, indlela abenza ngayo ipolitiki, indlela abasebenza ngayo yiso isizanu. So mbona zani kakazi hlanzi esizanwini. Bona zani khonapho nensolo khonapho, kodwa njengoba indlu isitsha, kwesinye isikhathi uma indlu yakho isitsha awuthuki loko kusizayo ukuthi awona kude ngumthakathi wenu uyaloya wenu yilokhu lalokhu wenu lisela. Okuyabe kuqakathekile ngaleso sikhathi yukuthi licime lowo mlilo othisa indlu, ngoba singakhangela ukuthi kuthi indlu umhlobo bani womuntu, indlu izathi phele, indlu iyiZimbabwe. So kuqakathekile kwakhathesi yukuthi abantu bahlangane, bahlanganise injongo lemkhondo, bacitshe lo mlilo osuqede iZimbabwe.
Ubona besebenzelana njani uTsvangirai lo mjuru, sikhangela ukuthi sokulobite eceleni likamjuru?
Ya, ngibona ngasikhangela iviki ledlulile, amavili amabili adlulileyo, umnumzana uTsvangirai laye ukuwakhela ukutshengisela kwabantu egweru ekwenza elo mjuru. So mbona zani laye uTsvangirai engabe lesifiso njalo ukuthi basebenzelane lo mjuru, kodwa kuqakathekile ukuthi amabandla onke ombusazwe athikisayo ahlangane, kugoqela i-MBC ekhokhelwa ngubaba uNcube, ekhokhelwa ngubaba uTsvangirai, i-PDP nebandla likamjuru lo baba ohlonipheka njalo uMoses Mzila Ndlovu, ukuthi behlangane ukuze bedinge amaqhinga okucitsha lo mlilo osubhidlizilizwe.
Umnumzana Dumisani Nkomo ucubungula ezombusazwe, sixoxela ekobulawayo. Ibandla lowayengumsekeli kamongameli welizwe unkosikazi Joyce Mujuru eleZimbabwe People First lithi lanxa lingazihluphi ngodaba oluphume kuphephandaba leSunday Mail luhlambaza umjuru, lidaniswa ikuswelakala kokusebenza ngokuqotho okwenziwa zintatheli zindaba zaleli phephandaba. Udaba olulesihloko esithi ukuchaya uDokotela Mujuru, leli phephandaba lithi kazange alwe impi yenkululeko kumbe ukuwisa indizamchina okuthiwa wakwenza, kodwa ungumuntu owayesebenzisa icansi ukudinga izikhundla. Leli phephandaba lithi laxoxa lwalwa impi yenkululeko umnumzana George Rutanire yena othi umtyuru wabulalisa abantu abaningi ngokuthanda icansi. Kodwa isinye isiphathamandla sebandla leZimbabwe People First umnumzana Methuseli Moyo utshele iStudio 7 ukuthi ugatsha lwezemithetho lwebandla lakhe lusahluzisisa lolu daba ukuze libone ukuthi lingathatha amanyathelo bani.
Ye, thina njengebandla leZimbabwe People First lokho esikubone emaphepheni kahulumende abakutshoyo ngomongameli wethu umama uJoyce Mjuru akusiyimangalisi njalo kusethusi izanu nxa ivele isisekunzimeni. Isibona ukuthi sikhulelwa ngepolitiki iyasuka iye kwenza ezinye izinto ngesikhiye sanamadirty tactics into ezingamanga ezilize ukuzama ukuthi begcone abanye abantu. Akulanto ekhona ekhulunyiweyo elomkantsho ebambekayo yikuphomba ukukhuluma nje bezama ukugcoba umama uMjuru ngodaka. Kodwa sikunanzelelayo nje abantu sebekwathi hayi izame ivele injalo abalandaba lakho kakhulu lathi akusethusi kangako sikukhangele kuyasitshengisa ukuthi hayi siyasebenza sebesesaba sebebona sebeqina ngenhlamba lamanga.
Sike saxoxa lengcwethi ezicubungula ukwethulwa kwembiko zithi zona udaba lolu lukhanya vele lungaphathwanga kahle njalo kukhanya kulokuthi abathi lokhu ngesilungu akulama ethics. Lithini la njengebandla lizathatha yini udaba lolu luhambise phambili?
Ye, kusegcekeni ukuthi indlela indaba ebhalwe ngayo lami nganginguNozi Ndaba. Indaba nxa ivele ibhalwa njalo ubhala ngento ezinzima kangaka omunye umuntu kumele umnike ithuba ukhulume laye azitsholo yena. Umama uMjuru labantu abamkhulumelayo ngomnye wabo sibanenge ephathini abazange bezame ukusidinga ukuthi betsho lokho. Lokho kuveza injongo yabo ukuthi ade bevele bele njongo nje yokungcolisa umama. Ukuthi kade ezingithi mina sizahamba emthethwandaba mbe sizathini kuzabonakala lokho bakhona ababona ngomthetho ephathini bazakukhanyela. Kodwa uma ethics ngithi kusebenza kwabo uNozindaba ye kubi ukuthi bephathe indaba ngale ndlela kodwa siyakwazi ukuthi vele ama-journalist asebenza kumaphepha kahulumende ye bayenziswa izinto lezi bayafakwa esigabeni sokuthi kuthi uyenzani lokhu befuna bengafuni abakuthandi bazitshela abanye into abakuthandi kube khona njalo abanye abakujabulelayo ukwenza leyo msebenzi umuntu nje kusiyakuthi yena uvele usebenza nabo.
Lo ngumnumzana Methuseli Moyo okuhlangothi lwezo kwethulwa kwembiko kubandla leZimbabwe People First obekhuluma ecingweni lo Chris Kande we Studio 7 ekobulawayo. Okukhela inhlanganiso elwela amalungelo amankazana iGirl Child Network unkosazana Betty Makoni uthi kulabantu asebeqalisile ukwethusela untombazana oyithesa umfundisi Walter Magaya icala lokumdlengula. UMagaya ubotshwe ngolwesihlanu wamiswa emthethwandaba kamantshi ngomgqibelo. Ukhululwe ngemva kokuvunyelwa ukubhadala imali yesibambiso ibail engamadola azinkulungwane ezimbili. UMagaya yena okhokhela ibandla lokholo eleprophetic healing and deliverance ministries uyalilandula lelicala njalo uthi imsebenzi yezitha zakhe ezijonge ukungcolisa igama lakhe emphakathini. Isikhulumeli samapholisa unkosikazi Charity Charamba uthi imbiko ekhulunywa ngunkosazana Makoni kabakayitholi. Ku-Live Talk lamhlanje sikhangela umanyano wamabandla aphikisayo azatshengisela ezitaladeni kuliviki ekhonona ngemithetho yezokhetho yona athi kumele iguqulwe. Thumelani i-text message kunombolo ezithi 001-202-465-0318 ukuze silithinte ecingweni lingene kuhlelo. Singene kwezivela kwamanyamazwe ngamafitshane. Umdlali wokugijima wakwele Ethiopia uFeyisa Lilesa uthe qedisa umjaho wokugijima emidlalweni yama-Olympics ebiseBrazil izolo. Waphakamisa isandla efumbathe isibhakela phezu kwekhanda njengesitshengiselo sokusekela labo abatshengiselayo bekhonona ngohulumende osembusweni esigabeni salapho adabuka khona ese-Oromiyo. Umphathintambo obona ngobudlelwano bakweletheki lamanye amazwe ufunge ukuqinisa ukulwisana kwabo labahlamuki besimoslem abedlulisa amalawulo abe-ISIS ngemva kokubulawa kwabantu abangamathumi amahlanu lane libhomba ebelithiywe emzimbeni welinye lamalunga awe-ISIS elizweni lelo. Isibhedlela seGwanda sesiqale uhlelo lokwelapha wonke umuntu ozayele igciwane lengculaza kungakhathalekile ukuthi amasosha akhe omzimba aminjani ngaphansi kohlelo lwe-Treat All Initiative. Kubika uNothando Sibanda.
Uhlelo lolu olusungulwe lugatsha lwezempilakahle lokunakekelwa kwabantwana luphathisana lenhlanganiso ezimele yodwa i-Organization for Public Health Interventions and Development ngolokuqala elizweni njalo luzaphathwa laseziqintini zebulilima leMangwe lesinye esisodwa eManicaland. Nyakenye, inhlanganiso ekhangela ezempilakahle emhlabeni wonke jikelele, iWorld Health Organization, iWHO, yaphawula iziqondiso ezintsha ngemva kokuthi ukucubungula okwenziweyo kuveze ukuthi labo abahle baqale ukwelatshwa i-antiretroviral therapy lapho betholakala ukuthi balengculaza baqhuba ngcono kulalabo okumelelwa ukuthi amasosha abo omzimba ehle. Ophethe inhlelo esibhedlela seGwanda, uDr. Andrew Felix Muza, uthi akusela kumelela kulabo abatholakala belegciwane esibhedlela lesi kanye lemakliniki wonke akulesi sigaba kusukela kumaviki amabili adlulileyo. Ugcizelele ukuthi wonke umuntu olegciwane lengculaza aze ukuzongena kuhlelo lwe-ART lalabo abake baqala baphinda bama. Osakhulayo owakulesi sigaba, uNkosazana Gidumetsi Sibata, uthi leli nyathelo lihle ngoba indawo ezisemngceleni yelizwe njengeGwanda, iMangwe leBulilima zilenani eliphezulu labantu elilegciwane lengculaza.
Indaba leye Treat All Initiative for People with HIV yindaba enhle kakhulu. Siyabonga ngoba amanye amazwe kudala aqalisa and sinanzelela ukuthi kuyanceda kakhulu abantu. Ngoba sokutsho ukuthi abantu bonke bangaba ku-ART, ama-chances okuthi abantu babe le viral load ephezulu aba phansi. Okuza kwenza ukuthi lalabo abantu abangaba sezingeni lokuthi bathelelwe imikhuhlane we-HIV labo babe balutshwane.
Lumbono ugcizelelwe njalo yisakhamuzi uNkosikazi Siphathisiwe Ndlovu esithi kodwa lokhu kutsho ukuthi kuzadingakala imali eningi ekwelapheni ingculaza njalo kuzamele kunanzelelwe ukuthi ama-ARVs angagcini esesilela kulezi zigaba. Okwakhathesi uthi vele eleZimbabwe aliqhubi kuhle kwezinye indawo ekunikeni uzulu ama-ARVs kungakho ulokunqineka ukuthi abazukuswela imithi ezibhedlela na.
Mina mbona kumele kutholakala imali eningi ukuthi kube lama ARVs ngoba abantu abanatha ama ARVs kudala yiba ababenefitayo, but laba abamele baqalise kabaluthole uncedo ngoba sometimes bakutshela ukuthi mana uyafuna i-booked ngenxa yokuthi kuyabe kungela mithi yangikhona.
Umqondisi we-WHO ezansi yezwekazi le-Africa, uDr. Matshidiso Myeti, uthi ukutholisa wonke olengculaza imithi bekukhangelelwe ukuqala ngomabasa lonyaka emhlabeni wonke jikelele, kodwa amazwe amaningi ngenelisanga ngoba kusitsho ukuthi inani labantu eselidinga ama-ARVs e-Africa selikhwele ngokuphindwe kabili.
The new recommendations particularly provide guidance on the how-to or further accelerating the pace.
Izimo lezi ezintsha zikhangelelwe ukucebisa ukuthi singengeza njani inani labantu abathola ukwelashwa ingculaza njalo senelise ukusebenzisa le nani labantu elikhwelayo ngesikhathi njalo sikhangela ukuthi bathola imithi efaneleyo. Nxa amazwe wonke asemangweni lo emhlabeni wonke imbala engalandela lezi ziqondiso siza kwenelisa ukugcwalisa izimiso ze-1990 nyake emhlabeni ezayo.
unkosikazi Mo Blessings Spanda ungumongikazi osebenza labantu abaphila legcikwane lengculaza. Uthi emsebenzini wakhe uhlangana labantu abaningi abanganathi ama ARVs abo ngendlela okumele kuqatshelwe ngaphansi kwalolu hlelo ukuthi oqalileyo angaphindi ame njalo.
Kumele amaphilisi lawa anathwe ngendlela yokuthi kunathwa nsuku zonke ngesikhathi sinye esifaneleyo esifana nayo ukwenzela ukuthi khona aze asebenze to the maximum. Kulezi nsuku akusadingakali ukuthi umuntu abulawe yi-AIDS ngoba kukhona izinto ezingaziyenza ukuthi amaphilisi akhona, imvikela zikhona, konke lokhu umuntu angakwenza abe le mpilo yakhe elempumelo kumbe e-productive for iminyaka eminingi.
Ingcishi zithi ukumelela umuntu aze aqale ukugula kumbe amasosha akhe ehle engakatholi i-AIDS wenza umzimba wakhe wehluleke ukulisana legciwane njalo amathuba akhe okuthelela abanye akhwele. Izimiso ze-1990 zithi kusiyafika umnyaka ka-2020 kumele abantu abangamashumi ayisishiyagalolunye ekhulwini abaphila legciwane bebesebesazi isimo sabo inani elifanayo libe lithola ukwelatshwa i-antiretroviral therapy kuthi inani elifanayo njalo elelatshwayo libe lingasakhanyi igcikwane leli emzimbeni lalapho lihlolwa i-viral suppression. Ngimele i-Studio 7 nginguNothando Spanda.
Kwezemidlalo lamhlanje, iqembu le-FC Platinum selikhokela ngemiklomelo emihlanu kungalane yesigaba se-Karslager Premier Soccer League ngemva kwemidlalo yangempela viki. Kubika uJoseph Njanji.
Iqembu le-FC Platinum selilemiklomelo engamashumi amane lambili ngemva kokunqoba elikwenze le-Triangle nge-2-1 ngesonto. Kundawo yesibili kule qembu le-Capes United lona elilemiklomelo engamashumi amathathu lesikhombisa njalo elitshaywe nge-3-1 liqembu leBulawayo City. Ekhuluma ngemva kwalomdlalo, ukapteni weqembu leBulawayo City uXolisani Moyo uthe ukunqoba kwabo kuza kwenza labo abadlali baleli qembu abangadlalanga ngempela viki basebenze kanzima. Iqembu le-Islanders laleli lokhu lihlezi endaweni yesithathu lile miklomelo ngamashumi amathathu lambili. Loba nje linqotshwe nge-1 kanyalo iqembu le-ZPC Caribe ngomgqibelo. Iqembu le-Bosso selidlale imidlalo eyisithupha lisehluleka ukunqoba njalo amathuba alo okuphakamisa isicoco se-league lonyaka asemalutshwane njengoba selitshiywa ngemiklomelo elitshumi liqembu le-FC Platinum okuyilo elihlezi esiqongweni sengalane. Kundawo yesine kule qembu le-Dynamos lona elinqobele Harare City nge-1 kanya njalo lile miklomelo ngamashumi amathathu lanye okulinani elifana lele qembu le-ZPC Caribe. Iqembu le-Triangle lihlezi kundawo yesithupha lile miklomelo ngamashumi amathathu ukuthi ngemva kwalo kutholakala iqembu leBulawayo City lile miklomelo ngamashumi amabili lathoba minambili. Iqembu elihlezi ngaphansi kwengalane le-Border Strikers linqobele Nkeze Platinum nge-2 kanya okuyimpumela ekhuphule inani layo le miklomelo laya kutshumi lantathu. Iqembu elihlezi endaweni yesibili nxa usuka emsileni wengalani yeletsholotsho lalo lile miklomelo elitshumi lantathu njalo lilitshaywe nge-1 kanyanga le-Chicken Inn. Imidlalo ye-2016 Rio Olympics ifike komlindi uyagcina ngesonto njalo ilizwe leZimbabwe alenelisanga ukuthola imendulo ikanti ele-United States of America yilo elithole imendulo eziningi. Abadlali belizwe leMelika babuthelele imendulo ezilikhulu lamashumi amabili lanye 121 ezibalisa ezingamashumi amane lesithupha ezegolide, lezingamashumi amathathu lesikhombisa ezesiliva kanye lezingamashumi amathathu lathoba minambili ezombala wethusi. Kusenjalo imidlalo yabatsha yeZimbabwe National Youth Games layo ifike komlindi uyacina ngomgqibelo edolobheni leGenoa njalo isigaba semaswingo iso esiphuthe imidlalo esendaweni yakuqala.
Siyabonga Jaha Mthwakazi kwanele okwalamhlanje. Lingayikatshana liyalandela uhlelo lwe-Live Talk olivalelisayo yimi owenu uNtungamile Nkomo. Libe lobusuku obuhle.